So we see card is in the VOA in the belly.
Livuka njani mthwakazi omuhle siyalamukela kumsakazo we-Studio 7 namhlanje ngolwesithathu mhlaka 9 kwekwezi 2018 igama lami nguGibbs Dube. Endabeni zethu namhlanje uhulumende uyala ukuthi amabandla aphikisa elibusayo abekwazi lapho okuzadindwa khona ama-ballot papers azasetshenziswa kukhetho lonyaka.
Into edistebhayo kakhulu uma sizinto efana naleyo ukuthi sebedecide ukuthi ama-opposition party engaparticipate ekukhethweni kweokuprintwa kwama-ballot papers.
Kubikwa ukuthi umnumzana Sevia Kasukwere wabaleka eZimbabwe ngesikhathi ibutho lithuthuna indaba zombuso nyakenye usefuna ukubuyela ekhaya.
Kungaba nzima kakhulu ukuthi kube segcekela ukuthi uKasukwere uyabuyela eZimbabwe ngalithi yena ayicala lakhe belikhanya lilikhulu lifana nelabanye bonke abakade bekuqembu leleli thiwa yi-G4.
Ziningi izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe ezifuna ukuncintisa kukhetho oluzayo.
Akusikho ukuthi kumele ube seZimbabwe to understand ukuthi kwenzakalani eZimbabwe, kakhulu kulesi sikhathi samanje sine-inthanethi nani nani.
Zonke lezi ndaba lezinye lizoziswa kulo msakazo. Uhulumende uyala ukuthi amabandla aphikisa elibusayo eZimbabwe abekwazi lapho kuzadindwa khona ama-ballot papers azasetshenziswa kukhetho oluzayo. Lokhu kuvezwe ngumnumzana Ziyambi Ziyambi, umphathintambo ohlangothi lukahulumende olubona ngezemithetho. Amabandla aphikisa eleZANU PF athi kuqakathekile ukuthi kuvezwe lapho kuzadindwa khona amaphepha la, ngoba kukhanya engani akwenziwa kahle ikhomishini yeZimbabwe Electoral Commission. Umnumzana Dan Moyo okubandla le-MDC ekhokhelwa nguNkosazana Thokozane Khuphe uthi kumele iZEC yenze okufiswa nguZulu.
Thina sibona kwinto ebisela i-election yethu emuva, ngoba there was so much hope ebantwini bakithi ukuthi this time around njengoba upresident Mnangagwa bekumuntu okhuluma ngokuthi ulwela ama-free and fair elections, bekumele ukuthi sibili ngempela ama-opposition parties abe le mvumo yokuthi abone ukuthi ama-ballot paper aprintwa ngubani kanjani, i-process yakhona ibe transparent, ngoba yizi zinto ezivele ziyinkinga from ekuqaleni ukuthi le situation yona leyo ukuthi ama-elections ethu they are considered illegitimate by the international community. So into sifana lalezi zisibisele emuva kakhulu, ngoba this year bekule hope ukuthi ngeke kube la ma-contested elections makuwukuthi into zonke zenziwe ngendlela ecacileyo ebantwini bonke ukuthi babone ukuthi i-election ihambe kanjani.
Kuyini okwesatshwa libandla leZANU PF lohulumende ukuthi kuvezwe phela ukuthi ama-ballot paper lawa athindwa ngaphi?
Kusobala ukuthi vele yona le nto esihlala sikhuluma ngayo ukuthi bayariga, yiyo into yenza ukuthi bangafuni ukuthi abantu babekwazi ukuthi ngubani oprinta amaphepha ama-ballot papers njalo aprintwa ngendlela engelabotsotsi phakathi. Ngoba there have been so many stories about the way abariga ngakhona, one of which abantu bathi has to do with ama-ballot papers akhona ukuthi they are tampered with to react to ama inki ahlukeneyo and give different results. So I think into edistebhayo kakhulu uma sizinto efana naleyo ukuthi sebedecide ukuthi ama-opposition party engaparticipate ekukhethweni kweokuprintwa kwama-ballot papers. Yiyo ama-reform ebesivele siwalwisa for isikhathi eside wona lawa. That's why we even embarked on no election, no reform campaign, ngoba usasibona ukuthi akusizi phela ukuthi sibe silokhu senza into efanayo si-expect ama-result ahlukeneyo. Sidilala abantu abangazimiselanga ukuthi batshintshe isimo seZimbabwe.
Kodwa-ke phela abantu bathi ungatshengisa inkampani ukuthi hayi kudindwa lapha, lawe hambe uyodindisa wakho, akunjalo?
Hayi, angiboni ukuthi kungaba njalo ngoba iZTC umsebenzi wayo ukuthi control make sure ukuthi kule tight security.
Lo ngumnumzana Dan Moyo okubandlale MTC egokelwa ngunkosazana Dokozani Kupe obekhuluma le-Studio 7 nase-Washington DC kwele Melika. Ilunga lebandla le-ZANU-PF umnumzana Believe Gawule uthi iZimbabwe Electoral Commission kumele iveze lapho okudindwa khona ama-ballot papers.
Hayi, ngibona ngani into engaqondanga ngoba uvele uqakathekile ukuthi abantu bebekwazi ukuthi into zama-elections leza kumelanga kuchathelwane ukwenza ukuthi abantu bebekwazi ukuthi lokhu kwenziwa ngasiveki ibe yiyo esile emegeleni ukuthi hayi lokhu sizakwenza kange ngacela ikhampani le yezasenzela ukwenza ingabi lokuthi kusasa abanye abantu bese sithi hayi lokhu kuze kube nje kwayenziwa ngaphi singakwazi njani yonke into ngale emele yocele sobala into yama-elections ibe licacela abantu kakhulu.
Kodwa-ke kwenyangazani abanye bakwesabayo ukuthi ungathi inkampani eyodwa indawo yileyi umuntu lawo uyagijima ngasese ngale afika adindisa wakhe amaphepha akunjani?
Lapho-ke ithulele njengaleloba angiboni lingatholakala bakithi into ema-elections lama-agency ilani konke kuyalindwa ama-parties onke ayalinda kule security yamapholisa angiboni into enjalo isenzakala.
Pho vele kumele kwenziweni nxa sokunje akumelanga amabandla ehlale phansi akhulume ngakho khonokho.
Kuvele umlando wayo kakhulu izekhi yena liphumele into eyenza kungabi lomunye umuntu osale sesola sithi yena lokho ngathi kwenziwe njani kwenziwe konke kungana kumele kucacelane mina mbona mina ngivumelani lakho kufika kakhulu.
Ye laba bayalayo sibili ungabatshela usithini
mbona mina izekhi konke esikhathi esidlulele amalanga ayikena yenza imihlangano layo lama-political parties mbona ngani okwakathe abangakwenzayo ukuthi bayengeze izekhi kakhulu ukuthi ile yiyo ecacacayo kakhulu endaweni enjengayo nale.
Kuyacaceka na nxa ukuthi uhulumende enganodose siyalo?
Mina ngibona ngani kakhulu umlando lo mina ngiwayithesayo nizethi kakhulu ngoba akula ndawo esingakhuluma ngokuthi uhulumende ngoba into yonke le ijenale election commission. I-election commission yemele kubone konke khonokho yale kuchazela ama-political parties because uhulumende laye uzalwa yi-political party. Uhulumende uzalwa yi-political party. I-ZANU-PF yeza lohulumende okhona.
Lo umnumzana Believe Gawule ilunga lebandla le-ZANU-PF obekhuluma le-Studio 7 ekobulawayo. Kulembiko ethi umnumzana Sevia Kasukwere wayebona ngokufundisa abantu imilayo yebandla le-ZANU-PF uzama ukubuyela ekhaya. Ukasukwele wayecatshangelwa ukuthi ucele lebandla le-ZANU-PF elibizwa ngokuthi i-Generation 40 kuthiwa usezama ukuthi akhulumisane leziphathamandla zikahulumende ezigoqela umongameli Emmerson Mnangagwa. Abanye bakhe ababalisa uProfessor Jonathan Moyo nomnumzana Patrick Zhuwao ababalika elizweni ibutho lihluthuna umbuso kumongameli Robert Mugabe bayakusola kakhulu lokho kwenziwa ngukasukwele obedingwa ngamehlo abomvu nguhulumende. Kukhanya engani ufisa ukukhokhela ibandla le-National Patriotic Front elabunjwa ngabantu abakucelele Generation 40. Ngasenelisanga ukukhuluma lokasukwere leziphathamandla zebandla le-ZANU-PF. Ukuze sihlaziye udaba lolu sicocele udokotela Khululeko Sibanda, incwadi kwezombusazwe osekolejini le-Huddersfield University kwele-Bhilitane.
Kungaba nzima kakhulu ukuthi kube segcekeni ukuthi ukasukwere uyabuyela eZimbabwe ngaliphi yena ayicala lakhe belikhanya lilikhulu lifana nelabanye bonke abakade bekuqembu lele lithiwa i-G4 akade belikhokhela ukucatshangela ukuthi kugoqela uProfessor Jonathan Moyo lo Zhuwao. Ngakho ngibone ngani ukuthi yena sengathola ithuba kumbe sengathola ukuvunyelwa uhulumende yilo wakhipha umbuso kaPresident Mugabe. Ngibona kuyabe kutshengisa ukuthi mhlawumbe kukhona okunye okungaziwa ngabaningi okwaziwa ngukasukwele. Njalo kuyabe sekutshengisa ukuthi i-G40 isiqamuka laphakathi ingakaze yalisa lo khetho loba oluyi-1 ngelalelitsha elithiwa yi-NPF.
Baba Sibanda, kukhanya ngazani kulabanye abaku-National Patriotic Front abafuna ukuthi umnumzana uKasukwere abe nguye okhokhela ibandla leli. Kuyabe kuhamba njani kwalapho ngaba njalo?
Umbona ngani mina kungaba nzima kakhulu ukuthi umnumzana uKasukwere akhokhele leli bandla ngoba indlela abantu abamazi ngayo abaningi indlela yokuthi kazakale ngumuntu mathathu ukukhokheli kumba abantu abangathatha sengathi angaphikisana lo mnangako lophezulu mnangako ekhethweni manxa ukuthi National Patriotic Front leyo isicabangela khombonani kukhona lapha ngani iyasilela khona ukuthi niphumelele njengebandla elezombusazo
inxa engangena sibili kubadlaleli ubona ngazani amanye amabandla angamphatha njani uyabe ngani umthengisi kumbe ngumuntu ongena ukuthi alwisane lomnumzana mnangakwa lebandla lakhe
nxa kuyikuthi engaqala nje ukuvunyelwa yena ukungena kwele Zimbabwe abanye abafana noJoao loJonathan Moloko besadingakala kuthiwa bayabotshwa kuzabe kutshengisa ngempela ukuthi mhlawumbe yena umnumzana kaSikwere uyabe sethengisile esesebenzelana ndawonye neqembu leZANU-PF elikhokhelwa nguPresident Mnangagwa khonokho ngibone ngani kufanele kuyabe sekutshengisa lokuthi i-NPF ayiselalo elakusasa elithembisayo
wena ubona azane angabuyela kodokotela eZimbabwe angabotshwa yini kumbe bazamsebenzisa
Ngibona mina kukahle bangaqala ngokuthi bazame ukumthenga bamsebenzise.
Lo ngudokotela Nkululeko Sibanda, ingcwethi kwezombusazwe obekhuluma ne-Studio 7 esekolitshini le-Huddersfield eBrithani. Umkhokheli webandla lezaphu umnumzana Dumiso Dabengwa ukhuthaza abantu ukuthi bahlole amagama abo kugwalo lokuvota olusanda kulotshwa yikhomishini yeZimbabwe Electoral Commission. Wethule amazwi la ngesikhathi ibandla lakhe lihlangana loZulu eBewula esabeleni seMathoreni South. U-Anastasia Ndlovu usipha loludaba.
IZimbabwe isifike esibangeni esiphezulu samalungiselelo okhetho oluqhutshwa lonyaka ngemva kokubhalisa kwabantu phansi kohlelo lwemitshina yangalezi insuku olwe-BVR. UDabengwa ukhuthaze abantu ukuba bayebhalisela ukuvota njengoba kungakavalwa njalo bavotele ibandla lakhe ukhetho lwelizwe lonke. UDabengwa uthi njengoba lokhe kungakaziwa ukuba ukhetho lunini abantu kumele bayehlola amabizo abo kuluhlu lwabalelungelo lokuvota njalo sebeqalile ukungena umuzi ngamuzi emaphandleni langendlu ngandlu emadolobheni bekhankasela ukuvotelwa.
Uthangethange ngolwesihlanu kade ngilabo njalo ephelandaba lase number 1 lase number 2 sihamba i-door to door campaign dinga ukuthi abantu barejistile yini abangarejistanga sibatshele ukuthi hayi bantu buyani singcedisaneni.
Unkosikazi Catherine Chandida Moyo ozamela loncintisa ku-Ward 5 eMadopo South uthi babhekane lobunzima njengabesifazana kodwa ukhuthaze abanye omama ukuba bangene kwezombusazwe.
Ubunzima abahlangana labo ukuthi omama balapha bayashoda lezinto ezokuthi bathole i-development esigabeni sabo ukuthi kube lama-project abancedisayo nokuthi labo bebe ngomama abakwanisa ukuzenzela ezinzinto bancedisane labo baba bemizi yabo emakhaya. Okwenza kube nzima ukuthi bangene kwezomba ngazo yikuthi kwesinye isikhathi omunye umuntu leqembu abe lifuni abe engakalitholi so abe selokhu esehlezi elokhu ebukela abanye besiyale kahle.
Umgcini sihlalo wezaphu eMathebeleleni South umnumzana Mathew Sibanda ubonge isibindi sokungena kwezombusazwe kukankosikazi Moyo ethi bengavumi ukwethuselwa.
Umuntu othi uyakubulala uyakutshotsha umtshele ukuthi nami ngizakutshotsha. Uthatha igama lakho usitshele ukuthi ubani uthi uzakutshotsha kwenze ukuthi singabona uzutshotshe zikwathi utshotshe mba nathi siyemtshotsha njengaye angithi. So-ke siyabonga umama olesibindi esingaka owenelisa ukuthi aphume ame abanye omama siyasithi sibalanda sibathole labo sebebaleka mama sikutshayela izandla ake limtshayela izandla futhi mama. Hayi siyabonga sesilaye kukhansila wethu simbonile umama ozimiseleyo ukuthi aseyiphathe khona lapha kuwadethu.
Kuyona le inyanga mhla zilitshumi lasifica munwemunye kusiya mhla zingamatshumi mabili lasifica munwemunye iZEC inxuse ababhalisela ukuvota ukuba baye endaweni ezizamenyezelwa ukuyahlola amabizo abo kuluhlu lwabalelungelo lokuvota olwe-voters roll. Ngimela iStudio 7, ngikoBhewula Sehula, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Abanye abantu abasebenza phandle kwelizwe leZimbabwe bathi kuzima kakhulu ukuhlala katshana labantwana, ikakhulu labo abakulokhe besesikolo. Umathini Ngwenya usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Iningi labazali elingaphandle kwelizwe lagxotshwa elizweni bunzima besimo somnotho, hathi ngokuthanda okwabenza bafulathela abantu ababo ukuyadinga ongaletha isinkwa etafuleni. Ngesikhathi kuvulwa isikolo kusiyasungula ithemu lesibili eZimbabwe, iStudio 7 ixoxela abanye kwele Botswana ngodaba lokukhulisa abantwana abazali besemazweni. Iningi liyavuma ukuthi hathi akulula ukondla umntwana efunda ekhaya, bona besebenza njalo behlala kwele Botswana. Unkosazana Irene Dube yena kwececha kusifundo ezibona ukukhuliswa kwabantwana uthi ayisiyo mumo oqondileyo ukuthi abazali babekhathani labantu ababo, ikakhulu uma kumele belandelisise ukuthi basiphatha njani konke esikolo kumbe sebephumile. Umnumzana Andrew Spanda uthi nje abazali bephandle kwelizwe bathimbele kusihlobo ukuthi siphathise ekukhuliseni abantwana, kungayisiyo indlela eqondileyo.
Kubanzima umuntu ongasomzali kunzima ukuthi abe lothando lokumonitor umntanakho ngendlela okade uzakwenza ngayo khona wena namzali. Yikho ke akula ngenye indlela lokuyana, umuntu umzali kumele abe khona eduze. Omunye wabazali njengoba ngingatsho ukuthi qakathekile ukuthi abe khona eduzane, akuvereka kumoniteki unxa ukhatshana.
Abanye baqhathe abantu ukuthi basalele abantwana okuyiba abancedayo kumbe abathethe isikhundla somzali. Umzana Rodwell Moyo uthi akuningi abazali abangakwenza ngoba bephume phandle kwelizwe besiyadinga okungaphilisa abantwana.
Abantu benziwe ngumomo welizwe ukubana bephume phandle bedinga amadlelo singathi aluhlaza. Abantu abakuthandi ukuba phandle ikakhulu kwehlukanisa nemuli zabo. Abantwana izikolo mazivula kunje, uyakufuna ukuthi unxa umzali eseduzane kube nguye olungisela abantwana ehlale labo eduzane, abanika le direction ebakhulisa ngala ngomthetho, but naso sokuyikudinga imali abantwana labo bakhula bebodwa.
Abantwana labo balesifiso sokuthi ngabe bayahlala labazali ngoba befisa ukuphathisa lokweluleka ezifundweni kanye lempilweni nje jikelele. Umunye walabo bantwana uDanielson Ndlovu ufisa ukuba lo mzali wakhe eduzane.
It will always be difficult ngoba kwesinye isikhathi uyafisa njengomntwana ukuncediswa ngumzali kwamanye situations, kukanti njalo iziqondiso zomzali uyazidinga. Ngakho kuqakathekile ukuba seduze labo ngasikhathi sonke.
Imihlobo yemisebenzi ngenye yezizathu ezenza ukuthi abazali behlale bekhatshani labantwana kulokuthi babathathe bazobatheduze labo. Abanye basebenza bephiwa isikhathi esithile okufana leminyaka emibili kumbe emithathu kuhambelana lencwadi abayiphiwe yokuhlala lokusebenza kwele Botswana i-permit. Lokhu kutsho ukuthi angeke besuse abantwana esikolo ekhaya ngoba bengazi ukuthi ukusasa iyabe ikuphi. Ngumathini Ngwenya oyindaba zeStudio 7 sabona kwele Botswana.
Yebo, mthwakazi omuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usilohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu? Lingaqhutshwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave 4930-6040 laku 15460 kHz ku short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today axoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ukhathi le VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo 4:15 PM kusiya ku 5 PM. Lilakho njalo ukusixhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo laku Facebook ngukhasi lethu ele VOA Ndebele.
Lezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele Bhilitani esezihlahlele katshana amasiko seziphila mgceke ngesimo sabo kwezothando. Abanye abesilisa bathandana labafana labo, kuphinde njalo labo abesifazana bathandana labanye njalo abafana labo. Umsakazi we Studio 7 uEzra Chisaspanda usethulela lolu daba.
Iningi lalaba bantu lithi imizimba yabo ebisesimeni esingaso sabo besahlala eZimbabwe. Yikho nje sebephuma mgceke lapha bami khona kwezocansi bekhululekile ngoba eZimbabwe kulicala ukwenza njalo. Unkosazana Minenhle Nkala uthi yena vele wayesizwa ukuthi ungwesilisa emzimbeni wakhe esakhula.
Ngangisigcile ngisekhaya ngazala umntwana lendoda izizwa ukuthi ngilamizwa yamadoda. Ama feelings ami ayevele esemankazaneni. Ngaba le nhlanhla enkulu kakhulu wangakhona ukubuya e-England. I managed ukuthola u-cherry omuhle. Now ngishadile and my partner is also from Zim. So we are happy. Ngishade mhlaka 14 February.
Omunye laye wesifazana ukhalele ukushada kuphelele kwalomnyaka le ntombazana yaseKenya unkosazana Tsitsi Banda yena othi kesabi lutho.
Mina ngiphelele muntu ngiright ukuthandana lomunye umfazi. I found out ukuthi abafazi balothando olungcono kulamadoda and futhi uzafuchitha lapha eBritain umnandi umthetho uyavumela you know abantu to have ama sex same sex marriages not okwekhaya ukuthi uthiwa uyancindezelwa imithetho. I'm a happy woman for a relationship, to have a relationship lomunye umfazi. So ongafuniyo nje uzoyela.
Aso abesifazana bodwa sebethathana kulezi suku. Abesilisa labo kulabenza okufanayo. Omnumzana Thembi Mthethwa ngomunye abathi kabuyele emuva. Abesifazana phansi kwakhe hatshi. Uthando lakhe siwalupha omunye wesilisa.
Mina angincindezelekile ngisekhaya waseZimbabwe. Angisazi ukuthi vele mina ngithanda amadoda kodwa kwakunzima ekhaya ngoba kungavunyelwa. Ngathi ngokubuya lapha kuleli lizwe e-England, afika ngahlangana lomunye wami ovela ngaseGhana, sachada, sakhathesi lokhu sisonke.
Izizalwane zeZimbabwe zithi zahlupheka kakhulu zisahlala ekhaya ngoba zingakhona ukwenza umathanda kwezocansi ngokwesaba ukubotshwa kunye lenhloni kuzihlobo labangane. Ukuhlala kwele Bhilitane sebetanyaza ngokhetha omthandayo ndoda endodeni. Umfazi emfazini ungagqize qhakala ngoba kuleli lizwe akuzili. Ngimele Studio 7 eLondon igama Ezra Chisaspanda.
Likhuphukile inani lezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe ezifisa ukuncedisa kukhetho lelizwe oluza kwenziwa lonyaka. Bazathakazelelwa na abantu laba ngabantu abazokwela eZimbabwe? UBenedict Mhlapo usethulela lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Selokhu kuphume umnumzana Robert Mugabe esikhundleni kwangena umongameli Emmerson Mnangagwa, isinkulu kakhulu intshukuntshu yabasemazweni abafuna ukuphatheka ngokugcweleyo kwezombusazwe eZimbabwe. Lokhu sekwenze njalo baba baningi futhi asebebuyele ekhaya ukuyamela amabandla ajiyeneyo ekhethweni oluzayo. Abanye balabo bantu bagoqela umnumzana Canisius Nkana ofuna kumela izaphu eGwanda Central, umnumzana Daniel Molokele ofuna kumela MDC Alliance eWange Central, umnumzana Future Msebele ofuna kumela izaphu eNtumbane Makhambeni, umnumzana Mthabisi Mlingo ofuna kumela izaphu eTsholotsho South, Intatelo Stanley Karombo obefuna kumela izaphu PF eShamba North, umnumzana Nkosana Moyo umkhokeli webandla le-APA labanye abaningi. Izizalwane zeZimbabwe zona azivumelani ukuthi leyinto enhle ngathi. Isizamo seZimbabwe umnumzana Stan Ndlovu odabuka eTsholotsho uthi abasemazweni laba sebefunde okuningi lapho bebehlala khona athi kuyinto enhle ezaba nosizo olukhulu nxa bengangena ePhalamende.
Loba umuntu engabe eseZimbabwe kumbe engabe kuliphi ilizwe kulilingelo lakho ukuthi umuntu ahambe abuyele ekhaya naye asebenziselane nabantu bakithi ukuze ilizwe libe ngcono. Mela abantu ma abantu bemthanda njalo esebenziselana nabantu hayi kulungile.
Abanye kodwa bathi njengoba besebele sikhathi eside bengekho elizweni ngeke bazwisise inhlupho esibhekane labantu bendawo abafuna kuzimela kulolu khetho. Kodwa-ke sinye isizalwane seZimbabwe umnumzana Mchasiseli Gwazakwaza uyawuphika ke lo mbono esithi phose zonke izizalwane zeZimbabwe esemazweni ziyazi konke okwenzakala ekhaya njengoba yizo ezithumela abasekhaya ukudla layo yonke into abayidingayo empilweni.
akusiko ukuthi kumele ube useZimbabwe to understand ukuthi kwenzakalani eZimbabwe kakhulu kulesi sikhathi samanje sine internet nani nani futhi kulula nje ukwazi ukuthi yini enzeka emakhaya manje nanini nini noma kusebusuku noma kusekuseni kuba lula nje ukuthi ube wazi kwenzakalani okuyikuthi ke manje hayi ubona nje ukhululekile ukuthi uhambe uyokontesta ngoba you are always in touch nezinto ezenzakala ekhaya.
Umnumzana Mthabisi Mlingo ngomunye wabasemazweni abafuna ukuyancintisa kulolu khetho kanti ke yena uzancintisa eTsholotsho South emelibandla lezaphu. Uthi ayikho ngitsho leyodwa into eyenzakala kule ndawo angayaziyo ngoba wethekelela ekhaya okwedlula labo abahlala koBulawayo.
Abangaphandle uyathola bencedisa kakhulu ezigabeni zabo okwedlula abangaphakathi kwelizwe. Even ma singakhumbula kudala abantu kade beyimela izindawo zabo abanye bebefundisiwe bengaphandle kwelizwe kubo Zambia ngesikhathi umzabalazo usitsha laphana, so kuya ngokuzimisela kwakhe umuntu.
Ngakwelincela abanye bathi kuzoba nzima ukuthi abasemazweni laba banqobe ngoba bezoncintisana nabantu abaziwayo abebesiwa bevuka loZulu iminyaka yonke bona bephandle kwelizwe. Mele Studio 7 Johannesburg le South Africa, ngingu-Benedict Nhlapova.
Kulabantu beZimbabwe abanengi zulukandaba bakhuluma ngokuthi kwenzakalani eZimbabwe okwamanje ngesikhathi sokhetho. Kuyazwakala ukuthi-ke umnumzana Sibiya Kasikwere uyakhuluma sibili kuthiwa kuyatsho ukuthi usefuna ukubuyela kwele Zimbabwe kodwa abanye abantu bathi abakuboni kungani kunjalo. Siyakubona-ke ku-Twitter feed le ekaJonathan Moyo, yena owasuka lo Kasikwere kwele Zimbabwe uyabhala ukuthi khona okwenziwa ngukasikwere ungani yikuthengisa sibili. Kuzobuya-ke lo mnumzana Patrick Zwawo la uyabhala ukuthi lokho kwenziwa ngukasikwere nxa ebuyela ekhaya ukuthi aye kwenza akwenzayo njengoba kuthiwa kumele angene ku-National Patriotic Front akulunganga ngoba basuka bonke ekhaya bebaleka njalo sokhanya ngazani usebabalekela. Kuzobuya-ke lo munye ubaba kuthiwa nguJabu lapho uyabhala uthi mina ngombono wami sibili mbona ngani ukasikwere wenza okufunakalayo kodwa singazi sibona ngazani angasetshenziswa kakhulu libandla leZANU-PF. So ke phoselani likuphoselayo khonapho sizwe ukuthi lihamba njani ngakho. Okwamanje silitshayele-ke imusic kancane ikaSandra Ndebele. Sandra Ndebele loke uthi isoka lami singakehlukani sibone indaba ebesikhokhela namhlanje. Uhulumende uyala ukuthi amabandla aphikisa elibusayo abekwazi lapho okuzadindwa khona ama-ballot papers azasetshenziswa kusikhathi sokhetho. Kubikwa ukuthi umnumzana Sibiya Kasikwere uthi sebuyela kwele Zimbabwe. Silugqiba lapha uhlelo lwethu namhlanje olivalelisayo ngo-Cape Stube.